Odokotela lokhe belethemba ukuba kuzaze kutholakale indlela engcono yokuthi bazwisisane lohulumende ukuze babuyele emsebenzini, hathi ukuba bethuselwe njengalokhu okukhulunywe ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadaya Moyo.
Udokotela Mthabisi Amile Bebe uthi ukuze babuyele emsebenzini kumele bazwanane lomqhatshi ukuba uzabapha imali eyaneleyo njalo iqansa maviki onke.
Ilanga lesi-35 lokho siku-incapacitation singenamali zokuya emsebenzini. Udokotela wonke eZimbabwe, eHarare, lathi sikobulawayo kasiyi emsebenzini. Lokho simelele i-Ministry of Health lo-Minister uDr. Obadaya Moyo ne-Health Services Board kuyibo abasibhadalayo ukuthi besinike imali ezikwanileyo ukuthi siye emsebenzini. Isiweli isilokhu iqansa every week, so kasinayo imali yokubelokhu sibhadala siye emsebenzini. So esikumeleleyo kathesi ukuthi beqalise ukuthi sikhulume sizwanane ngokuphangisa, and inkulumo zangikhona kumele ziphele ngokuthi siphiwe imali ezabe iyenelisa ezabe ikhwela ngeviki ngeviki.
Udokotela Dawanda Zwakhala unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela uthi lokhe belethemba ukuba ngemva kokukhulumisana kabanzi lohulumende, hathi ukwethuselwa kuzaze kube lempumela enhle.
Dr. on the 3rd of September declared that they were incapacitated and they were not embarking on a strike.
Kusaka 3 impandula odokotela batsho ukuba abasenelisi ukuya emsebenzini ngoba iholo lingeneli, hathi ukuba bakhalala umsebenzi. Siyananzelela ngokudana ngamazwi akhulunywe nguminista ngomgqibelo emini ulusizi, ngoba amazwi akhe ngeke anelise ngitsho lodokotela oyedwa. Lokhu sithemba ukuthi impendulo izobe itholakale ngemva kokukhulumisana kabanzi, hathi ukwethuselwa.
Timely intervention to this ongoing impact.
Umnumzana Anthony Majongosi omela abongi besibhedlela se-UBH uthi akusasebenzeki ezibhedlela.
Ukusebenza kwethu akusebenzeka kuhle. Le ndaba yokuthi vele thina namadoktor siyasebenza ukuthi umsebenzi wethu uhambele phambili, siyafuna ukuthi sisebenza sonke. Le ndawo leyana kathesi umsebenzi wethu awusahamba kuhle.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo unkosikazi Sihle Ndlovu uthi umumo lo okhona ezibhedlela uyingozi kumpilakahle kaZulu.
Sizosisesaba njalo silokudana okukhulu ngomumo lo osezibhedlela. Abantu sebesishiwe ngagula babulawe yi-stress sokuthi indlela shwa ngubani njengoba odokotela bengekho. Uhulumende kumele aphange alethe impendulo ngoba ungabi khona kukadokotela kuyingozi kumpilakahle kaZulu. Ngoba abantu ezibhedlela abaselashwa ngokugcweleyo.
Odokotela bathi abakhalalanga umsebenzi kodwa imali yiyo engabavumeliyo ukuya emsebenzini. Abenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association bethule umbiko izolo besithi njengoba kusobala ukuthi uhulumende akazimiselanga ukulungisisa izikhalazo zabo, sebekhuthaza amakampani loZulu ukuba bangenele ekukhulumisaneni lohulumende ukuthi kungenziwani. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.